Phakathi kwamaqembu angamashumi amathathu lambili 32 abenelise ukungena kumncintiswano walonyaka wemidlalo yenguqu yokudinga intshantshi zomhlaba jikelele oqhutshelwa elizweni laserussia sekusele amaqembu ayi-92 kuphela alokhu encintisa ukuphakamisa inkezo. Siyithethe ithuba elokuba sikhangele kabanzi ngala maqembu siqhathanisa imbali yawo phambilini kokuqala kwemidlalo lamathuba awo awokuphakamisa inkezo. Iqembu lerussia yilo liqoqela imidlalo kodwa lingene kulo mncintiswano okuyilo ebelisendaweni ephansi kumaqembu wonke aphatheke kwimidlalo yalo nyaka yezwe zomhlaba kuluhlu oluhlela uba amaqembu aqinileyo emdlalweni wenguqu emhlabeni yiwaphi ama-FIFA rankings ngesilungu. Iqembu lerussia belisendaweni yamachumi ayisikhombisa kuluhlu lolu kuthi elesweden belisendaweni yamachumi amabili lane, elecroatia belisendaweni yamachumi amabili, eleuruguay lisendaweni yechumi lane, eleengland lisendaweni yechumi lambili, elefrance lisendaweni yesikhombisa, elebelgium lisendaweni yesithathu ukuthi elebrazil lisendaweni yesibili. Iincwethi zomdlalo wenguqu zihlezi sithi uluhlu lolu olukhitshwa yinhlanganiso yefifa aluphi umfanekiso oqondileyo ngesimo somdlalo wenguqu ngoba imiklomelo iphiwa ngokudlala lokunqoba kweqembu elithile kungakhathalekile ukuba belidlala laliphi eliqine kangakanani njalo. Iintatheli zindawo ezemidlalo uNation Gogwarira uthi limidlalo yezwe zomhlaba isifike esigabeni esinzima lapho sokukhethwa khona abafana emadodeni.
Kumdlalo wama-quarterfinals World Cup kukhanya kuzabe kunzima kakhulu, kodwa iqembu leFrance likhangelelwe ngabaningi ukuthi linqobe iqembu le-Uruguay, kukanti eleBrazil lalo elidlala kakuhle likhangelelwe ukuthi kuzabe kunzima kodwa linganqoba iqembu eleBelgium. Kukanti iRussia ama-host kungabe sokufike komlindi uyacina ngoba labo bakhangelele ukuthi bengaluma phansi bedlala leCroatia. Kukanti eleNgland lalo likhangelele ukuthi hayi lithole kulula ukuthi linqobe iqembu leSweden lihambe kuma-semifinals.
Imidlalo yesigaba sekwarafinali yaqala ngolwesihlanu lapho iqembu le-Uruguay elizadibana khona lele-France kuthi ele-Brazil lizadlala lele-Belgium. Ngomgqibelo iqembu le-Sweden lizadibana lele-England kuthi ele-Russia lizadlala lele-Croatia. Ngimele studio 7 ngobulawayo ngu-Joseph Njanji.